Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 1 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga elihlelwe inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ukubana bakhalale umsebenzi ukuze bengezelelwe iholo labo. Bazaphumelela na?
Nxa iphumelo okuncane kule $1,200, sizigqibekele lesi semzini yethu. Kumelela ukuthi ebhenki kuze kungene $1,200. Asikhathali, athinethe, arelaphi.
Libikwa seliqansa inani labantu ababhalisela ukuvota endaweni eziningi zelizwe, ikakhulu emadolobheni abalisa koBulawayo laseHarare phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba nge Friday naleyo lwesihlanu oludlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu.
Ukufuthelana kuyaqhubekela phambili kwele Nigeria lapho okulindwe imphumela yokhetho olwenziwe ngomgqibelo kule mbiko yokuqilibezela.
Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapho esikhona kathesi ngendaba yokhetho loli ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga elihlelwe inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ARTUS ukubana bakhalale umsebenzi ngendlela yokuthi baphiwe iholo elithe xaxa. Ababalisi laba bathi bafuna iholo likhuphulwe libe ngamadola emelika afika phose ayinkulungwane lamakhulu amathathu $1,260. Gambe bazaphumelela na kulolu hlelo? Ugaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUS ochasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Izisombululo zamhla ka 23 kuNhlolanja zisilethele impilo entsha kumbumba yezisebenzi. Izisombululo lezi zibone ababalisi bethola ithuba, bonke ababalisi goqela lombalisi osemakhaya, goqela lombalisi osaqala ukungena emsebenzini, lombalisi oselabo 25 years esemsebenzini, lombalisi oseza kuyathatha ipension, bathola ithuba lokuthi bahlale ndawonye bakhulume ngenswelo zabo, bakhulume ngezidingo zabo, benze lezinqumo. Eyinto esiyibona isinikeza ithuba lokubona inguquko ekubambaneni kwezisebenzi ma zikhalela iholo lazo. Khuluma lamhla Nqamulajuqu, lapha ababalisi abavumelane khona ukumelela ukuzwa ukuba ingxoxo mhlamba kahulumende lequla labantu esingakwaziyo ukuthi bamele bani, i-NJNC, lapha bama khona bexoxa ngathi langeholo lethu. Kumelela ukuthi sizwe ukuthi basinikeza imali engakanani.
Njengababalisi likhangelele iholo lemalini ngenyanga?
Imali thine siyikhangeleleyo njengababalisi esayivumelanayo mhlaka 23 Nhlolanja yikuthi njengesimo sezinto sesime kanje kujeke ibheju, imali esiyidingayo $1,260. Okumele sikunanzelele lapha kusenzakala yonke le into langendlela eyenzakala ngayo, kuyasweleka ukuthi bone bonke abakhokhela izisebenzi ikakhulu kwezemfundo besondela eduzane. Impumela yengxoxo mhlamba kahulumende le-MJNC izazalwa ngokuzenziwa ngababalisi bengavuka bonke bengayanga emsebenzini. Impumela yengxoxo mhlamba izahambisana lokuyenziwe ngababalisi.
Lapho-ke ababalisi abangasoze balandele uhlelo lonolo olokuhlala ngekhaya, akusoze kutshengisele na ukubana alibambananga lina njengababalisi ngezicelo zenu?
Ababalisi bengazidelela bengazibona ukuthi balamandla, baphelele ukuxoxa ku-WhatsApp uhulumende uzabathethisa ngenhlamba esabeka ikakhulu kubabalisi abavele behlinzelwa phansi lengqo. Cela ke ukuthi ababalisi bonke bahlale ezindlini zabo bemelele ukuza ukuthi ingqoqo nhlamba iphuma lani. Nxa iphume lokuncane kule $1,200 sizigqibekele lesisemzini yethu. Kumelele ukuthi ebhenki kuze kungeni $1,200. Asikhathali, athinethe, arelaphi. Hashtag teachers for US dollar salary.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ubexoxa icingweni le Studio 7 eselupane. Lokhe sikudaba olufanayo amalunga umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions akhangalelwe ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende lamuhla emhlanganweni we-JNC ocubungula udaba lweholo abafuna ukuthi likhutshulwe. Umanyano lo ulobele umqatshi wabo incwadi ngeviki edluleyo ukhalaza ukuthi uhulumende aqoqe umhlangano wokuxoxisana ngesiphangiphangi ONJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lweholo okufuna ukuthi likhutshulwe ngemva kokuvakatshela umphathintambo wogatsha lukahulumende oluqondane lalolu daba umnumzana Paul Mavima emahofisini yakhe eHarare lapho afika agcizelela lolu daba. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Charles Chinosengwa ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela bazahlangana lomqatshi wabo. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mavima ngalolu daba kodwa uhlezi egcizelela ukuthi uhulumende uzimisele ukulungisa lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba umphathi wesikolo ukuze sihlaziye lolu daba.
Indaba le ezisebenzi kahulumende lohulumende ngombono wami ngathi kunenge okusemsamo esingakuboniyo. Uhulumende lo ngibona ngathi uvele nje kukhona mhlawumbe akunakanela izisebenzi ukuthi kazimsekeli nje izisebenzi zakhe. Akula hulumende ongathatha amagqibhagqibha ezimali anike abantu abangayicelanga leyo mali njengesikweleti. Ngitsho labo umphathindaba wahulumende labasekeli babo lamalunga ephalamende angitshongo ukuthi bangaphiwa leyo mali kodwa kuthi uhulumende sivuke sesisizwa ukuthi unike abantu laba izigidi izisebenzi zingelalutho kukhona okungayisikho. Kanti laphakathi kwazo izisebenzi zakhe uhulumende kukhanya kulobandlululo oluthize. Kukhanya abongela omongikazi bangathi baphezulu baphambili lapho ekupheni imali kuye mhlawumbe laba abezombutho amapholisa amasosha mhlawumbe labacuphi kube sekubuya-ke izisebenzi zikahulumende nje zonke sogoqela laba bali. Ngibone ngathi uhulumende uliqhuba lezisebenzi zakhe ngoba kukhanya engathi kwesinye isikhathi izisebenzi lezi kazisekeli kangako ibandla lona leli libusayo. Mbona kathi okunye yikubajezisa nje ukuthi bakwazi ukuthi umakhulu basi ngubani ngezizathu ezaziwa nguye thina abanye siyanakanela. Ungathi kukhona okuthembileyo ngaphandle kwezisebenzi ezizo eziqhuba inhlelo zakhe phakathi kwelizwe.
Kambe udaba lolu luzaphetha ngani? Kuzahlala kunje kungumacatshelana kuphela kumbe kukhona okuzayenzeka ekugcineni?
Isiphetho salindaba ngombono wami isona leso nje ukuthi ekugcineni izisebenzi zikahulumende abanye bazakhalala shiye bazenzele okunye okungabaphilisa abazakubona kungcono kumbe izisebenzi zikahulumende ziyakulahla phansi amajogwe uzama ukutshengisela uhulumende ukuthi lanxa ezeyisa ezikhangelela phansi zilakho ukuthi zihoxise amandla azo ukuzimphoqelele uhulumende ukuthi alalele azengezelele iholo ngoba eqinisweni asikaze sikubone lokho esikubona kuzisebenzi kahulumende. Angikholwa ukuthi uhulumende ukhona kuleli lizwe ngitho kusese iRhodesia owaphatha buchapa izisebenzi ngale ndlela. Ngibona ngathi isiphetho sakhona bazahamba babhikishe khalele imisebenzi abanye bachiye uhulumende abopha abanye babo abanye bachaye njobe nguhulumende olesandla esilula kodwa ekugcineni akula msebenzi kahulumende oza kwenziwa ngeqiniso langamandla aphelele kusebenzi zakhe bayagcina mhlawumbe laba ababesemsebenzini behambisa nje imizimba kodwa ukuzimisela le ngqondo lenhliziyo kuyabe ungasekho lapho.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezemfundo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Imbiko isanda kuyithola evela kwele Nigeria ithi size yamenyezelwa impumela yokhetho ekhomba ukuba umnumzana Bola Tinubu webandla elibusayo nguye osinguye onqobileyo obekhangelelwe ngabanengi umnumzana Peter Obi waba ngowesithathu lanxa intsha ikhanya imvotele ngobunengi.
Asambele madoda siyovota,
asambele madoda siyovota, sivote ngenkulumo.
Asambele madoda
siyovota.
Kwezokhetho libikwa seliqansile inani labantu ababhalisela ukuvota endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni afana lelakoBulawayo lele Harare phambilini kokhetho oluzenziwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Inhlanganiso ezizimeleyo ziyakufakaza lokhu njalo zithi abantu abaningi bakhanya sebelomdlandla wokuvota kukhetho oluza kwenziwa kusikhatshana esilandelayo. Kodwa uDubo ikuthi zinlutshwana kakhulu indawo ezahlelwa yiZimbabwe Electoral Commission lapho abantu abangabhalisela khona. Ngokunjalo abantu babikwa sebetshona beminyene emahofisini ezek befuna ukubhalisa. Likhomishini iyakuvuma ukuthi indawo zayo ziyasilela njalo ithi iphakathi kokulungisisa lolu dubo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi ekhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DVD.
Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba ngeFriday naleyo lwesihlanu oludlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu abahambe babhalisa ukuvota beyibo abazibuyele vodwa besithi hayi thina sisukubhalisa ukuvota thina sabancedisa ukuthi bafinyelele ezekhe. Thina esikwenzayo kathesi sikuthi outreach program ngoba esikukhuthazayo ukuthi abantu babhalise ukuvota njalo balungiselele ukuvota ngokubhalisa ukuvota. Sikhuluma kunje koBulawayo kuhlala kugcwele abantu abatsha abantu abadala omama obaba abalesifiso sokuthi babhalise ukuvota. Sesikhanye sesinanzelele lathi ukuthi abantu ngani sebesukumela phezulu ngoba indaba zokhetho sezisondele akusafani la umnyaka ophelileyo lapha kade sikhuthaza kodwa abantu besithi kuvotwa nini kuyawungani ku-next year kuyingani isikhathi esikhatshana kodwa kade sabantu sebesukumela phezulu. Kulabanye sibili abasitshelayo ukuthi hayi mina ngizazihambela ngedwa lemuli yami siyebhalisa ukuvota ngoba ukuvota sokuseduzayo. So mbona ingani yikho osokwenza ukuthi abantu basukumele phezulu endaweni ezitshiyeneyo eZimbabwe.
Bakhona yini elilokhe lihlangana labo abaqina ngokuthi hayi bona noma sokutheni kabasoze bavote kulolu khetho njalo bapha zizathu ba?
Kathesi sokukalutshwani ukuthi uthole umuntu othi hayi mina ngifuna ukuvota ngoba sesinazeke ukuthi inani labantu abaningi esibakhuthazayo njalo abafinyelele eze kuyabhalisa ukuvota abantu abasakhulayo sibili abantu abathen ama-18 years lo nyaka between 18 and 20 basebesukumela phezulu. Ingazi ukuthi kumbe yikuthi bakhulumisana bevodwa ngaso bantu abadala bakhulumisana labontanga kodwa thina esesikubone kusebenzela ukuthi abantanga bahambe bekhuluma le genga yabo labantu abadlala labo labantu abaxoxisana la emawadini lapha abahlala khona.
Alo ke ngumnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi ekhaya Vote 2023.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yezindaba eAl Jazeera ikhangelelwe ukwethula umfanekiso kamabonakude wedocumentary oveza ukungethembeki kweziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi lumfanekiso ungamanga ngoba omunye wabakhulume lalumsakazo ofana lomfundisi Hubert Angel kazani lomongameli Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asekhuthaze ugatsha lwezemfundo ukuthi izikolo ezilabantwana abayibulili bunye kumele zixubanise abantwana laba bafunde bengamajaha lamantombazana ukuzama ukumisa ukulwisana kwabantwana laba ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sikhuluma ngani kathi kathi kungani liyasiphendulisizwe lathi izindaba zethu sizikhulumayo. Bantu bakithi siqondisa kuMnangagwa manje. Sifune sitshele engasikhulumela ukuthi sibuye emakhaya sinasihlupheka kanje. Igama lami nguBishop. South Africa, sidala ngisebenza South Africa, ngathi yasuka ngesikhathi seGugurawuni isimbulalela abafowethu. So ngicele engasikhumbuzi kasikhulungisele into zethu esitshele ukuthi siyasebenza wavala izimali zethu. So kavulele ezo zimali zethu sikwazi ukusebenza ekhaya, siyakufisa ekhaya, kodwa ngenxa yokuhlupheka ngeke sikwazi ukuya ekhaya. Ngangcono namaphemithi mangayephelile sisoko lesikhona la siloke sivikana la kuvelela kudala ngesikhathi samabhunisa siloke sivikana la singalacwathi. So sicela uMnangagwa engakhulumi into engayisiyo. Siyayicela kuMnangagwa sathi kalungisa imigwaqo still lamanje from 1980 kusele umgwaqo kaSmith sokwegebheke kwagebheka kuyini okulungisayo. Bethoke bethatha imali befake ezikhwameni zabo bebheka khonale kuma-African countries. Ye so sicela uMnangagwa esihloni phesi ikunikeza amandla athi ukuthi sisebenze khona lapha sizabe sibuye ekhaya sizihlaleli. So sasila into esizayiyenza. So kutethi sizibuye ekhaya usidingele izimoto. Izimoto ziyasenzelani? Gibela mahhala ezimotweni lezo. Sikusenzini yethu lezo zimoto. Siyacela lokho kuMnangagwa kasihloni phela ukuthi singabantu kalisane lokuvusela la ilizwe kuphela. Ngiyabonga.
Hey, livuka njani? Livuka njani Studio 7? Siyabonga abasakazi bethu ngendaba elisipha zona. Ngithanda nje ukugqugquzela abayouth aseZimbabwe. Ngiyayibona impumelelo ephume eNigeria, amayouth aphumile ahamba ayakhetha ileader abayifunayo ngoba kuyathembisa ukuthi uyawina uPeter because ube supporter kakhulu ngabatsha. Lathi singayenza kanjani? Yithi imajority ezweni lakithi. Asikhulumeni ngobuningi bethu sitshintshe lesi simo kusezandleni zethu. Akukho ezandleni zikaMnangagwa. Lo mthona kuthiwa uMnangagwa urigi election akulona iqiniso esengakwenza uma kusondelwene, kodwa uma igephu lilikhulu akeke aze aphumelele.
Siyabona Studio 7 wonke amagumbi wonke umhlaba lapho likhona amakhona wonke. Hawu lapha isikhalazisa ukuthi abantu shuwa lapha bakhona barejiste bavote. Kwenza ukuthi umuntu ngingasebenzela mtari ningwenkayi kumele urejiste khapho lapho khona lapho sivezela khona kushala abanye ngamakorokoza basuka kubonyathi kuhanki besiyafika kubonyathi le lapho kabo khona urejista khapho uvote ngoba ukuthi uzacabanga ukuthi ungafika amavoti ugade ufundi ubuyelele lekudula kwezimoto lezi awusoze kukhwaniseka awusoze kwaneliseka abantu kuphela zisazisa ukuthi ngabe siyafisela nje sonke abantu bakamthakazi lapho elikhona elisebenzela khona livote lapho elivotela khona nasi i-MRP limelele imelele bantu bakamthakazi ukuthi imele lithuthele imisebenzi licine ekuphele ukuba ngumakolokoza kuvula ibulawa ivuka i-industry nangumthakazi umqondisi we-president wethu uyivusa ibulawa kubhuka ama-industry wonke lamathathu esiyoharara aphenduke bheki lisebenze lisebenzele emakhaya kuphele lokuhlala emagangeni bonke abasegoli abangaphenduki bazosebenzela kobulawayo. Ngiyabonga.
Salibonani Studio 7 injani mthakazi wonke. Siyabonga inyosi kuma ngudawu 263. Hayi bengithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje, abantu abalungile abazilungiselele ukuyakha uyekhaya. Fanele abantu bakhiphe izano abantu bayenze ngakukonke kusemandleni ukuthi bakhiphe izano mangcoroma noma beza rika kodwa sizame ukuthi ikhiphe lonyaka ngoba abantu lokho asiyahluphwa ukuthi kube naphakathi walangapha lakho e-South Africa abantu bayajujulwa so asizame nini isikhathi sesiphelile manje ngoba kabasizilanga ungabheka mawusize ukuthi utithi uhole imali engaba engafikileli $100 lapho bona khona ukuthi kahlekahle la amakheselezayo kwazizano bayadelela bahloniphi kungahlonipha abantu lokhu bona banikani imali eziningi bayadla basuthela abantu babo bancindezela abantu ukuthi ngicabanga ukuthi yisho isikhathi ukuthi manje abantu besukume basukumelele lezi zigebenga lezi ezizibizwa nguhulumeni. Ngiyabonga msakazi.
Livuka njani balaleli be-Studio 7 livusa ngohlanhla mahlango seBotswana eFrance Town eBlock 8 ekhaya lupane esigabeni semalungu. Ngivusa umama unanhlanhla lonkomo RJ lomalumam Paul Ngwenya lojabulani Ngwenya losathuyani sandivula laphana ndibinjani lonkomo laphana nkosikazi wakhe uPriska ngitibinjani labangale kobabazala konamdumisi ngitibinjani lolidlovuka umajoyibana laphana lo Moscow osebenza i-DDF ngitibinjani lonke ukuphila hhayi ngapha thina siyaphila seyirejistreni ukuvota kengakhohlwa phela ukuthi lo nyaka kuyavota ngithi ngiyabonga emosobhukweni bantu abami linjani lonke emalunku ndibingelelwa nguhlanhla mahlangu bakonanhlanhla laphana kuthangane ngiyabonga
siyabingelela msakazi siyabonga kakhulu umsebenzi lokudana kakhulu ngokuzwa ezinye izikhulumeli ikakhulu lokuthi ungisiba lukhulu inyona ukuthi yena ma ekhuluma ungatixeka kakhulu amaopposition kanti-ke akumele ngakwenza kanjalo ngoba ngakuyazi ukuthi amaopposition afana nabo-triple-C angaphasi kuncindeze njani ezimbabwe ngakakhuluma triple-C government ayizange vele ibuse kusizano so ngeke ukuthi baphatha behluleke ngoba bake bevoteliwe ngokhansila noma beyo ngomeya umeya ukhansela ngaphansi kwezanu PF president akula nto ungayenza lapho ma ungakwazi i-opposition yezimbabwe icindezele kakhulu ma ungakwazi so ukuthi ngabe wena uthi ayinikwa amandla ibusi i-opposition yekubona kanti ma ilo president wayo izohluleka kanjani usungayigxeka ke lapho so mina ngilusizi ngoba kula bantu abasagxeka i-opposition enjenge-triple-C ingani kumbe bona abathengwa izanu especially lo yena obaba unyoni ngizwa ngani isikhulume sezanu nje kafuna ukuca ngoba i-opposition kumele ngabe abantu bakhuluma ngezilinye ukuthi ayivotelwe iphi amandla ekubona ngathi uma ilo president wayo yena umeya wayo lo councillor wayo bazokwenzani lo member of parliament ayikhona ukuthi wena usole abantu ababotshwe izandla lenyawo even namanje baku-election bek ukuthi kunjani manje e-opposition e-triple-C ama-leaders akhona wonke asemajela abotshiwe angaphandle avunyelwa ngitsho lokuthi enza imeeting endlini bebabili babotshwe uyakwazi yini konke lokho yini babanyo ungabakwazi lokho-ke sizaqala ukuthi usichazele kahle ukuthi wena ufuna ngayo
alawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Ukufuthelana kuyaqhubekela phambili kwele Nigeria lapho obekulindwe impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngomgqibelo. Abamabandla aphikisayo bebesithi ukhetho lolu kumele luqutshwe kakutsha ngoba kube lokungalandelwa komthetho okhetho lokucilibezela. Lokhu kugcizelelwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezihlola lolu khetho abathi ukuphuza ukwethula impumelo lakho kwengezelele ukuthi abantu bengethembi lolu khetho. Kumpumela ebikhona ibitshengisa ukubana ibandla le-All Progressive Party elikhokhelwa ngumnumzana Bola Ahmede Tinubu eyililo elalikhokhelwa ngobe ngumongameli umnumzana Muhammadu Buhari osese wasuka esikhundleni ngenxa yokuthi ubesebuse okwamahlandla amabili yilo kade likhokhela. embikweni esiwutholileyo nje ngesikhatshana esidluleyo itshengisa ukubana nguye njalo osethiwa ukhethiwe ukuba ngumongameli welizwe. Olandele kukhetho ngamavoti ngumnumzana Atiku Abubakar, kwasekucina ngomnumzana Peter Obi owe African Democratic Congress olebandla ibandla leli ebelisekelwa ngabasakhulayo abanengi. Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mandla Nkomo obese Nigeria ngeviki edluleyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapha esikhona kathesi ngendaba yokhetho lolu ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke and i-logistics kumbe sithi ukuhlela ukuthi zonke izinto lezi zisebenze ngemfanelo ayiqinisweni kube ngumsebenzi and I think kuzamela silinde sibone ukuthi kuyoza lankomona.
Abanye bathi kukhanya umnumzana Peter Obi nguye ozanqoba kukhetho. Wena ukubona njani lokho?
Nxa sithi yakhangela Chris ama results asekhulunyiwe kathesi, singathi kule trend evelayo. Trend evelayo ukuthi kuma Northern Nigerian states kube ngutshiki lobhanqa phakathi kweAPC lePDP ezizona ebezivele zingamaphatha khona. Umnumzana iOP yenze kuhle kakhulu ikakhulu ku southern part of Nigeria lase central, kodwa ukhethwa ngithi kuya ngamanani kumbe ngamavote. Nxa ngibona mina ngibona ngani kuzaba yilokhu ngesikhiwo ukuthi kuthiwa yi 3-way split. Likhumbule phela ukuthi umthetho uthi wena icandidate ezaba ngumongameli number 1 kuzafanele inqobe amanye ama candidates, phezu kwalokho fanele izuze at least 25% yamavote in 2/3 of ama states amanye. So nxa uthi yananzelela mbonani kuzaba nzima ukuthi kube lo muntu oyedwa ozahamba phambili. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba le runoff, kodwa nxa kungathiwa mina ngisho ukuthi mbona ngani ngibani ongawina, ngibona ngani hayi uThina Ubhunguyo ozahamba phambili elandelwa mhlawumbe ngu-Atiku kube sokubuya yena u-Obi. Mbona ngani kulolu khetho mhlawumbe amavoti angawatholanga ikakhulu kuNorthern Nigeria ayiwazambuyisele emuva kakhulu.
Siyabona ukubana kule mbiko yokuthi kube kulokucilibezela, wena ubona ngani imbiko le ingaba ileqiniso na?
Ya Chris, mina bengise Nigeria iviki before ukhetho and ngixoxa nje lezizalwane zakhona ngale lokho esikubonayo okugcina kuvela kubo internet kubo WhatsApp maybe ngokulu uchana bakhona okwenzakalayo ukuqilibezelo uba khona ekhetheni le Nigeria. Abanikazi bendawo bona ayi bayatsho sibi lot lokho esikubona kuliqiniso, but kungaphansi kukulutshwana kulalokho okwenzakalayo kwezinye indawo. So nxa ngisizwa kukhanya ngani ukhethe Nigeria vele lihlala lule nkinga yithi nguqhathanisele ubuthola ukuthi nxa kuannounce ama results kwama states amanye uzwe kuthiwa kule 30 or 40,000 amavotes angavunyelwanga ukuthi abalwe because there was overvoting. In other words, ubusiba le polling station mhlawumbe bekumele ibe lamavoters angu 700 but uthole kulamavotes cast afika 3,000. So kuyabe kukutshengisela ukuthi kukhona okungekho right. So ama results wona aseannounciwe aveza atshengisa njalo ukuthi hayi ukuqilibezela kube khona enjalo bekumemetheka indawo zonke kukuningi.
Hayi, siyabonga ke lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseRwanda. Njengokutsho kwakhe yinguye sibili umnumzana onqobileyo kukhetho lolu kwebandla lika Muhammad Buhari, nguye onqobileyo we-PDP walandela kwasekubuya umnumzana Peter Obi. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.